okwakhathesi kungathi kumina mbonathi kuqinile kwedlula lokhana okokuqala. Ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia. Wakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani nxa ngikhangela iphepha lelana abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga
ye kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi kodwa umhlaba uyabe uwonile ukuthi bavikela into engayisiyo mbona ngathi kuzaba njalo
kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota
ya okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu yikusetha i-president yokuthi khona hawu uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele so kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi kufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela yikho ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxenyeka bazoze bathola amavoti okwala ngoba intingi khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingakayi kusene